Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 28 kuNhlangula 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Igqwetha ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2 zivathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Uzulu weZimbabwe uveza imibono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ukusebenza kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha ebelidume kakhulu ngendaba esiphathelane lesisekelo sombuso welizwe uDr. Alex Magayisa ubekiwe namuhla ngakibo enjanja eMashonaland East. UMagayisa ubhubhele kweleBhilithane lapho abefundisa khona ezemithetho ekolishini leKent University, kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekugcwele kuphithizela emzini kwaMagayisa lapho kubuthene khona ababalisi izikhwicamfundo somabhizimusi abezombusazwe abenhlanganiso ezizimeleyo abaqeqeshi abafundisa umthetho lozulu jikelele bevalelisa omunye wabo abasebenza naye okwesikhathi eside. Abakhulume ngaye bamchaza njengomuntu owamela iqiniso ngesikhathi kusesabisa ukukhuluma iqiniso ikakhulu phansi kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla balahlekelwe kakhulu.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sihlanganeleke lemuli kaMagayisa labantu beZimbabwe lama-Afrika lomhlaba wonke jikelele ukuthakazelela umsebenzi oyenziwe nguMagayisa kwele Zimbabwe lasendaweni esitshiyeneyo. Yikho sithilala ngokuthula mfo kaMagayisa ulwekulu wakulungileyo. Siyambonga kakhulu thina njenge-Citizens Coalition for Change yikho besilayo. Kuqala ke umsebenzi uzuye phela namhlanje ke enjanje lapho ke esimeke sure kubana ke uyalala ngokuthula.
Uqhubeke esithi balutshwane abantu abazimisele ukwenza umsebenzi wezombusazwe bengabhadalwa lutho njengalokhu ayekwenzela ibandla leli elipha amacebo.
Njalo ke siqhubeke phambili ngomsebenzi thina njenge-Citizens Coalition for Change le njongo yokubana siqhubekele phambili ngomsebenzi ukuze ke si-celebrate lokuthakazelela lokumeka short siyaqeda umsebenzi ngokuba ilizwe leZimbabwe likhulu.
UDaniel Molokeli olilunga lebandla le-CCC edayele parlamente njalo wafundisa e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Sebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission eyahlangana during one of the vacations or holidays. And uAlex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha e-UZ.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Dube uthi akulula ukwamukela ukubhubha kukaMagayisa. UMagayisa unconywe ngabaningi abagoqela isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana owaloba enkundleni ye-Twitter emchaza njengomuntu owayezithobile. Abanye abezanu-PF bamsolile besithi ngomunye walabo abathuthuzela ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zomnotho. UMagayisa ubhubhe emhla ka-5 wayona lenyanga kaNhlangula ngemva kokukhulelwa isifo senhliziyo. Wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDCT uMoyi uMorgan Tsvangirai, lapho ayeyinhloko kahulumende omanyano owe-Government of National Unity. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha eKent University kweleBrithani, uMagayisa wabika wayethanda konke okuthandwa nguZulu ukugoqela umculo kaSimon Chimbethu. Wayengumlobi enkundleni zebulenjini elekhasi elilodumo eleblog phansi kwesihloko esithi The Big Saturday Read, elalilandelwa ngabaningi njalo eloba kumaphephandaba afana labo Daily News o Independent, newzimbabwe.com lamanye. Wayevame njalo ukucubungula izindaba kunalo msakazo weStudio 7. Uchiye umkakhe unkosikazi Shamiso Magayisa labantwana ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise amandla ehofisi yakhe ukwethula umthetho ozasebenza okwenyanga eziyisithupha owe-Statutory Instrument 118 ngenjongo yokuqinisa lokusekela okwethulwe izolo ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutka emizameni yokuletha ukuzinza kwezomnotho welizwe. Lumthetho awenze phansi kwe-Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act ukhangela indaba zokukhwezwa kwentengo mahlayana lokusetshenziswa kwedola leMelika sikhathi sinye ledola leZimbabwe ngokusemthethweni okweminyaka emihlanu elandelayo. Abamabhanga babikwa bezajeziswa kabuhlungu bengephula iziqondiso zokuphumisa loba ukuletha eZimbabwe imali yakwamanye amazwe okuphambana lemithetho yelizwe. Abantu makhaza abazatholakala bethenga imali yakwamanye amazwe emkambo we-RBZ babesebesiyayithengisa ngentengo ephezulu emkambo wensitha labo babikwa bezajeziswa kanzima. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesibili bekhonona ngeholo eliphansi. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Abeyathuzi bathi bavumelene njalo ukuthi ngolesibili maviki wonke bazabe begqoke izimnyama bekhuthaza izisebenzi zonke zikahulumende ukubana zibasekele ngokugqoka izimnyama. Libe lilanga abazalibiza ngokuthi hashtag Black Tuesday. Lokhu bathi baza kwenza njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwabo ngokuvalelwa kumkhokheli wabo uMnumzana Obert Masaraore. Rokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Lo mkhankaso wokutshengisela bathi baza kwenzela njalo ezinkundleni zebulenjini aze akhululwe uMasaraore. Bathi njalo abeyathuzi bafuna umqhatshi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lenkokheli yabo phezu kwezikhalazo zabo zeholo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kusahluko section 203. Bathi njalo bakhathazekile ngamaqhinga akahulumende wokukhanga ezinye inhlanganiso zababalisi ngeholo elingancedi lutho lokuyenga amalunga ngokuwathembisa okungaphumi lutho. Ngakwelinye icele amalunga inhlanganiso ezingavumi ukuyengwa ngamanga abe sesethuselwa lokubazelwa amacala amanga bebotshwa njengalokho osokehlele umkhokheli oyathuz uMasaraure. Embikweni wabo abeyathuz bakubeke sobala ukubana sebekunanzelele ukuthi umqhatshi akaziqakathekisi izikhalazo zababalisi njalo inkulumo phakathi kwamacelo omabili kazisoze zibe lezithelo nxa elinye icele lingazinikeli ekulungisiseni izikhalazo zelinye icele. Okunye abakuqhuqhuzelayo ababalisi ukubuyiselwa kweholo labo kulelo ababelithola ngaphambilini komnyaka ka-2018 elamadola emelika phezulu kwamakhulu amathathu US$540. Bathi njalo kutshengisela kwabo ngokubuya emsebenzini okwensuku ezimbili ngeviki lokhu ayisilo nyathela lokugcina kodwa ngelokunika isikhathi umqhatshi ukubana akhangelisise izikhalazo zabo. Nxa engathulisa engazihluphi ngokulungisisa inhlupho zabo bazahlala phansi njalo babone ukubana bangathatha liphi elinye inyathelo.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo sikhangela inhlupho ababhekane lazo ngesizathu sokuchabalala komnotho. Njalo baza kuba besabelana amacebo okuziphilisa. Uzulu weZimbabwe useveze imbono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe ndawonye ledola leZimbabwe. Abanye bathi lokhu kuzaletha ingxabangxoza kwezenotho kwabamabhizimusi kuZulu lakubatshali bezimali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu ikakhulu osomabhizimusi bathi ngabe kuvele kuyekelwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngoba yilo eliletha inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Umnumzana Mandla Chuma isakhamusa kobulawayo eluveve uthi sekusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Lokho kusivezela sobala ukubana ngempela imali yakuleli ayisebenzi. Uhulumende nje usicatshela ngomunwe enxa esithi abantu abasebenzise ibhondi lemali yakwamanye amazwe. Okumele kwenzakale ibhondi kumele likhutshwe imali yakwamanye amazwe iqhubeke isebenza kuleli izinto zize zilunge.
Isakhamuzi seSunningdale kobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi lokhu kuzadala ingxabangxoza kwezamabhizimusi ezweni.
Ziyothina ukuba uthuli sezowavuma into ebisisenzakala vele. Abantu basebenzisa ikakhulu i-US dollar. Lokho kunye kwezimdola baluthwana abantu abayisebenzisayo. Bathe sibuza kubona kusenzakala nxa usibhadala ngezimdola yena uthi uyasentshenziswa interbank. Uhulumende uphiroza kwenza lokho. The city council. Abanye abantu ama-private players basebenzisa black market rate. Soloko akusebenzi. Sibona nje ukuphela abantu beqhubeka behlupheka ngoba babe bengayikholiswa naleyo mali kwethu. So ngithi akutsho lutho kuphela nje uhulumende sebhumile ukuba seyihlulekile.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mathe uyasamukela isimemezelo lesi ethi sizavusa amabhizimusi akade esesiwa.
Silokuthaba ngalokho okwenziweyo ukuthi khathesi lathi amabhizinesi sesizagwanisa ukuthi sithengise lokho esikuthengisayo ngedola leMelika kumbe ngeforeign currency ngoba singananzelela esikhathini esiningi amabhizinesi ethu ade sesiwa ngokuthi besingasenelisi ukuthi sikwanise ukuthi nxa ungathengisa nge-RTGS ukuthi uthenge i-US ngama-rates ade khona. Kodwa khathesi lokho sokukhona kuzasenza ukuthi lathi kube lula sikwanise ukuthi siqhubeke sirun amabhizinesi ethu singarani ilosi kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda unkosikazi Cora Ndebele uthi linyathela elihle kodwa kalithembakali.
Umbiko kamangushwa u-Reserve Bank Governor lomthuli Ncube uminister okwazisa umphakathi loZulu ngokuthi imali ye-forex izaba lokuthi isetshenziswe eminyakeni ethize kuzofuka u-2025 kungelwa ukuthi ivalwe kulethe ithemba lobubele kumphakathi ikakhulukazi amabhizinisi ngoba siyazi ubana ithemba selalahleka ebantwini kunjena siyazi ubana iningi laluza imali eziningi kuze kutshintshwe i-US dollar yavuka sokuqha imali sezingama-zim dollar currency okwenza ukubana abantu baluze i-trust on the banking system i-trust kwaba ama-business because abakatembi bathi be-investile imali zabo zingama-US dollar imali zakhona shele zithintile sokuthiwa sezingama-bond. So lo mbiko uletha ithemba kwaba ama-business kodwa njalo singakhohlwa kwana abantu vele abasathembi i-trust have been lost and ukuthi uphenduke to regain it it's a huge task kumphakathi la kuhulumeni kodwa kungasenani lokhu eletha ithemba kwana abantu bakhululeke balisebenzise kungela wesaba lokwethuka kuminyaka le emithathu elandela.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uMnumzana Benoni Ncube uthi lokho kuzangezelela ukufunda nzima kwabafundi ezweni.
Ukusebenzisa imali engama US dollars kube semthethweni kuyinto ekhanya ingekho fair ikithi ama students ngoba uzathola like a test iskool fees zethu zabe ziku 64,000 RTGS. And we have found my US dollars every 120 US dollars. Ngakhanya nganiyimali encane ukuthi 120 US dollars but uzathola ukuthi abazali bethu izisebenzi hola kubo 40,000 RTGS and as a whole my US dollars. So ukufaka ukuvumela ukuthi kusebenza ama US dollars elizweni ungazange wena wavumela ukuthi unike izisebenzi zakho ama US dollars kuza silethela iproblem enkulu kakhulu ngoba nxa kungathiwa ischool fees kathese sikubo 200 singama RTGS amangaki wona lawo wona bazawuholisa yini izisebenzi. Imali yethu kumele make sure ukuthi kusebenza imali eyodwa. Xa ukuthi sisebenza nge-US dollars akusebenze i-US dollar kuphela. Xa ukuthi sisebenza i-RTGS kusebenza RTGS kuphela. Ukuwasebenza ama-currencies lawa concurrently as if ale same value yikho kwenza izinto zidule kakhulu ngoba labo abaholisi izisebenzi nge-same value. Ngabe banika izisebenzi ama-US dollars ngabe sithi ku-right uthi babhadalise over but sisebenze lawo ma-US dollars but angeke uholise abantu imali elentengo ephansi u-expecta ukuthi benelise ukubhadala izinto ezichajwa ngemali elentengo ephezulu. Akulaphi inflation lokhu kwenza izinto zibe worse.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Effie Ncube uthi leli nyathelo likahulumende alisoze lilethe inguquko ekhanyayo.
Konke lokhuyana abakukhulumileyo kakusoze kulethe inguquko empilweni zabantu. Idola lelizwe kaliqiniswa ngumthetho, liqiniswa ngezomkhonomi eziphethwe kahle. Ezomkhonomi eziphethwe kahle zitholakala nxa ngabe zepolitiki ziphethwe kahle. Konke abakukhulumeleyo ngokunjalo akusoze kuguqukela kancane, akusoze kwenza amatitsha lahole kangcono. Imali yona liyane ekhulunywa yilokhu incane kakhulu okuthi izabhadela amatitsha namanesi. Ngokuba izinto ziyakhwela zisiya phezulu, azisoze zime izinto ukukhwela ngokuthi sekukhulunywe lokhuyana okukhulunyiweyo. Akula nguquko ezaba khona ngenxa yokuthi kule statement esikhulunywe nguminista. Into edingakalayo yokuqondisa ezepolitiki iziqondisa ezomnotho.
Usuku ezedlule uhulumende uqale ukuhlela yonke inhlawulo yemisebenzi yakhe ngedola leMelika okuchiye isizwe sikhathazekile ngoba inengi ezweni alisebenzi kuthi abasebenzayo abaliholi idola leMelika. Ngakwelinye icele isisindo sedola leZimbabwe siyagugudeka nsuku zonke okuchiya abanengi besamukela ngenjabulo lesisimemezelo sika hulumende abanye njalo besisola besithi ulakho ukuvuka esesulile abantu bebhekane lobunzima okuphethwe kabili. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo webandla leZanu PF eMathebeleland South uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende uyenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe khona athi kufakazwa ikukhuphuka kwenhlelo zokulima ezokwemba lezokwakha elizweni. UNdlovu ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe njalo emela ibulilima East edale lePhalamende uchasisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ungazi umuntu esithi i-economy yeZimbabwe yawo ngumuntu ongakwazi into ayikhulumayo. Liqiniso ukuthi khathesi siphakathi kwesikhathi esinzima esiqondana lendaba yama-prizes. Ama-prizes ekhuphulwa kakhulu into ze-exchange rate engelani le-performance ye-economy. Kodwa ngenxa yokukhuphuka kwama-prizes sokusenza i-buying power yabantu iyehle, yinto ebuya iqondane lama-elections. Why yifika ilani le economy? Ake sikhangele ukuthi kathi economy ikhuluma ngani. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-production yama-goods and services. Ngibona ngani asikaze sibe level ye-production ye-agriculture esibiyo khathesi. Asikaze sibe le mining output efana lale esibiyo khathesi. Kodwa kuyakutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo okuqondana le ndaba ye-currency. Bayakwazi ukuthi in Zimbabwe ngenxa yalokhu esadi ngoku 2008 i-currency ilokuzelwana okuseduze kakhulu abanye abakuthi strong positive correlation between currency ne-inflation wazela wakhuphula i-black market konke lokhu kuvuka ukuthi impilo kuma-price okuletha ubunzima kakhulu esibubona ebantwini ukhangele nje maduze inengegabe sikwenza to make sure ukuthi into okuthiwa yi-supply iba sebu ebantwini especially ama-basic commodities selifaka amandla lo wonke likhangelana le-currency liyagcina likhutha okumqoka yi-production ngoba ku-production yikho kudala i-employment. Just isolate these three, infrastructure, agriculture and mining, ungitshele ukuthi yiphi i-period in the history of this country eyake yaba lama-gains esibe lawo in the last 4 years. Look at i-mining, it's almost an $8 billion mining economy. Yet never surpassed $4 billion. In the past. But I want people to see that Babu and the Bufaraz of the land. Lonyaga is the first year ever in our history to be self-sufficient in wheat. What we are going to now, Ula, the Pugler and the Confessions of the Hitman. Firewalls, we see Ukulmen, the Bamusanjan. They just attach the current. So in Acholavan to Avangas, we need to look to Wumula, as I said, we see I economy our Matasaragula. But that is the Telekin. We have never had a level of investment. Esilayo efana lesibelayo impela-four years. In this country, ngifuna umuntu ozakuyeza ukupha ama-facts and figures. Who can prove me wrong?
Usanda ukukhethwa ukuthi ukhokhele ibandla leZANU-PF eMatabeleland South. Kuyini okwenzakalayo khona ngapho? Abantu abakhali yini ngezomnotho welizwe laba kubandla lakho?
Silama-systems amaningi esesiwafakile in place. Okunye kugoqela ukuthi sesike saba le-workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province nginxuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende. Siloku sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunxusa futhi amanye amaminista kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa uhulumende okhona uthunywe yiphathi zamphiwe. Kufuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sidingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yemasamu uqedisa i-JM Paul yeGwanda emsile minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problems. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Sine-plans for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lonyaka iyachaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe. Ungumgcinisihlalo njalo webandla leZANU-PF eMatabeleland South, emela iBulilima East edalele parliamente. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo, ingcweti ezicubungula ezemidlalo yenguqu zithi kumele zibotshwe zonke izigilamkhuba ezenza ubuqili bokuguqula iminyaka yabadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Odlale indima enkulu ekuvumbululeni ubuqili bokuntshintsha abadlali abasakhulayo iminyaka kwenziwe liqembu labasakhulayo le-Dynamos umncintiswano we-Marvelous Nakamba Foundation Under 17 Tournament uWellington Mpandare uthi abatholakala besenza lokhu kumele bajeziswe kakhulu.
Kumele kukhangelwe ukukhulisa abadlali kulokuba abantu bekhangele impumela yemidlalo ngoba bengenza njalo yikho lapho abacina khona betshintsha iminyaka yabadlali. Bakhona abasebenza lapho okuthathwa khona izithupha abancedisa abadlali lapho. Kulula ukubabona njalo kumele amapholisa angenele ukuze sikuqede lokho.
UMpandara yimanager yamaqembu wonke amela ilizwe emidlalweni wenguqu njalo nguye oqambe abadlali beqembu leDynamo sasebeleminyaka engaphezu kwelitshumi lesikhombisa. Omunye walaba badlali uDylan Gumbe nguye waxotshisa iqembu laseZimbabwe labafana bale minyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa kumncintiswano weCOSAFA ngo-2020 esetholakale ukuba umdala umqondisi womdlalo wenguqu kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association uWilson Mtekede laye uthe kumele abomthetho bajezise laba abaphatheke kulobu bugangi.
Yinkemenkeme yendaba, baningi abantu abandakane entweni leyo. Akusiyo abadlali kuphela ngoba abaqeqeshi kukhona amahofisi abawangenayo ukuze kwenzakale lokhu. Ngokubona kwami nxa kungazange kujeziswe abantu asoze siye ndawo emdlalweni wenguqu kwelakithi.
Iqembu leDynamo selixotshwe ngemva kokuba kube yilo ebeliphuthe imidlalo yesibaya sikagroup A liphezu kwengalane yemiklomelo njalo lelo ebeliqede lisendaweni yesithathu elemajesa okuyilo eligcine lidlulela phambili yilo eligcine liphakamise inkezwe ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-2-1 kufinal. Imidlalo le iqoqwe inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wakule Zimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uMavelas Nakamba eyeMavelas Nakamba Foundation. Lomdlali uthi isifiso sakhe ukuba imidlalo ikhule okwamagama.
Kangele uthi ikhule kakhulu. I-tournament is for everyone. Ngiyomuntu wonke oseZimbabwe. Ngokuya phambili sikhangelele ukuthi ibe more involved even from kuma under 13, 15, 17 so that when they finish kuma under 13 behambe kuma under 15, kuma under 15 behambe kuma under 17. Hopefully like ithi labo benjani behambe overseas obedlala ngabo becompete even if it's here.
Imidlalo yeMavelas Nakamba Foundation under 17 ingenwe ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa abalisa ele Highlanders, ele Njube Spurs, ele Dynamos, ele Majesa, ele Ajax Hotspurs, ele Chicken Inn, ele Bulawayo City kanye lele Wange Dynamo. Kukhangelelwe ukuba kuzathi kusiyaphela umnyaka kuqhutshwe imidlalo efanayo yamaqembu amantombazana asakhulayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Aitsa esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha ebelidume kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2 zibathi sebeza kuya emsebenzini kavili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.